mina ngibona ngani uhlupho lwama-democrats into esizabahlupha ukuthi abafundanga ngokhetho oluphelileyo. Angiboni mina ukuthi umdala lo uphambili lo angamisana lohlanya loluya. Njalo ama-democrats ungakhangela nxa kubalwa i-history yabo abazake bakhethe umuntu omdala kangako umbungango-Trump bajayele ukukhetha abantu abale minyaka ephakathi naphakathi ma-40 something. So nxa umdala lokho uphumelelayo angahamba phambili abe nguye unominee. Ngibona ngani kubomama lasebantwini abamnyama kuza kuba nzima ngoba abantu abamnyama baphume masinyane bengalutho abaxutshwa. Omama basebesele sebebabili. So kutshengisa ukuthi omama laba bavotela obaba kabafuni okanye omama babuse but kulabanye omama bangasoze bakuthande lokhu ukuthi umuntu njengo-Elizabeth Warren akaphumelelanga. Mina njengomunye wabavotayo ambona ukuthi ngingavota. Ngomnyaka owedlulayo ngalo uvotela uHillary lo nyaka nzawala nxa u-Elizabeth Warren engasuye okuphumeleleyo. Njalo bakhona abanye omama ade bekhangelela ukuthi ngesilamuhla ngalo mnyaka u-Elizabeth Warren kumbe omunye umama uzaphumelela kumbe uKamala Harris uzaphumelela kaye abe seduzane khonapho kodwa kukhanya kwehlula obaba bafuna babe bababusayo.
Ngezinye iindlela singathi ilizwe leMelika alikafiki kusibanga sokubuswa ngumuntu owesifazane.
Hayi, kathesi le phela lokho okwenzakala kathesi lokhu angazi ukuthi dabise sicinga ukuthi kuze kube lokuvela okungakanani futhi kabazimiselanga omama. Ungakhanhle omama bebebangaki baphumile bonke laba abaseleyo labo sebebatutshana phela ngabe kuthiwa ukhona umama othutshayo kumbe ngangu-number 2 kumbe ngu-number 3 ngaye kungcono but manje hhayi obaba bakhanya beyibabaphambili kusho ukuthi ama-Americans beze bedlulwe ngamanye ama-African countries lapho sokubuyela sokubusomama bona baloku besala befuna ukubusela kubo baba kodwa bethi baphambili nge-development.
Manje lo omunye ubaba oyisitabane ubona ngani enganqoba yini ebuse ilizwe leMelika?
I think laphana kulo duwo oluphambili nxa uyabona ukuthi ubaba lokhuma ngayo angifuni kumqamba ngelizwe lo baba lo okhokhelayo bangaphumelela babe yibaba abaphambili kwiphati. Ubaba lwana ongane lwana uhlanya ngikho akufunayo ukuthi bona labana ababili baphumelele. So ama-democrats nxa bengakunanzelelanga khona lokho kuzabakhathaza ngoba ubaba lwana engaphumelela bangaphumeleli labo babili. Ziningi izinto abangababhokoza ngazo eziningi kakhulu. So yikho kathesi engabaqali uqala angafuni ukuthi bawine kodwa afuna bewine kuzabeza ukuthi vele kababaqali because bayakwazi ukuthi kuzabalula ukuthi babachaye phambili.